Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obese tulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-16 Mhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zedolobho leVictoria Falls zikhala ngokuthi akunandawo zokubhalisela ukuvota kuleli dolobho.
Abantu nxa kuyukuthi bafuna ukuthi benelise ukuregister kusamele betravel 100 kilometers yes besiya ewange.
Umkhankaso wokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa uyaqhubeka elizweni, njalo amapholisa athi asebophe abantu abafika inkulungwane phose elamakhulu amabili 2175.
Okuqakathekileyo ungaqeda ama-drugs eZimbabwe yikuthi ama-youth ebe semsebenzini, yikuthi ama-youth eqalise amabhizinisi, yikuthi ama-youth ebe lento zokwenza.
Umbiko wokuthi abantu kuzamele bahlawule izikwelede zikamanisipala ngedola leMelika iyasabalala enkundleni zokuxhumana.
Kodwa ngalesi sikhathi sekuseni ukuthi ngumuntu nje obone kufanele ukuthi azibhalele, injongo ukuthi bejongene, hhayi kakho ongakwazi, but eqinisweni isilesikhathi bhoja lezi news ku-social media.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhla siqala indaba zekuseni ngodaba lwezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Izakhamizi zeVictoria Falls zikhala ngokuthi akulandawo zokubhalisela ukuvota kuleli dolobho. Ngakho zithi kumele zihambe umango omude ongamakhilomitha alikhulu 100 kilometers ukuyabhalisa ewange, lapho okulamahofisi e-commission ebona ngezokuqutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission. Lolu ludubo olutholakala njalo kwezinye indawo zelizwe. Isikhulumeli sezekhe umnumzana Jasper Mangwana uthe simthumele imbuzo ngalolu daba, kodwa sisiya emoyeni ubelokhu engakayiphenduli. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls, eVictoria Falls Residents Association, umnumzana Kelvin Moyo.
Kuliqiniso Nkomo ukuthi eVictoria Falls iloba kuyindawo ebalulekileyo eyazakalayo umhlaba wonke, ayikabi le ndawo yokuthi abantu bengenelisa ukuregister bevota. Abantu nxa kuyukuthi bafuna ukuthi benelise ukuregister kusamele betravel 100 kilometers yes besiya ewange. But uzabona ukuthi iVictoria Falls ithole recently i-city status, njalo ngezinye izinto ezikhangelela ukuthi ngokuya kwesikhathi lathi njengendawo eyaziwayo, endawo elodumo, sibe lokweneliswa ukuthi abantu beVictoria Falls bebe lendawo abayazabe beregister khona ukuthi abeneliswe ukuvota.
Izeki sizwe kuthiwa ilohlelo lokuza khona ngapho eFolosi ukuze ebhalisa abantu into eselitsheliwe yini leyo, kuliqiniso?
Lokho iZEC isikukonfirmile ngoba ikhiphile istatement ekade sisitsho njalo, isitsho ukuthi kuzaba labayithi yi-mobile biometric voter registration, iBVR center for delimitation itinerary. So itinerary kusitsho ukuthi kuzaba le ndlela kumbe lamalanga athile okuzayenzwa khona i-mobile registration, okufana lokuthi indawo eVictoria Falls it is also going to benefit. Njalo amalanga aphumileyo laphana esiwabonileyo kuyabe kuzakwenziwa mhla ka 11 to 30 April 2023. Lokho kusitsho ukuthi isikhathi ababe kwenza lokho babe senza from 7:30 kusiya ku 5 o'clock, and amalanga akhona kuhlanganisela amalanga ama weekend amalanga okufana lomgqibelo langesonto abantu bayabesebenza ukwenzela ukuthi benelise ukuthi inani labantu ababesebe esendaweni ezijeneyo sokwenziwa i-delimitation bazayenelisa ukuthi bevotele endaweni lapho ababe befuna ukuthi bevotele khona. So ngiyakutsho lokhu, ngiyakuvuma ukuthi kuliqiniso ukuthi iZAC isiku-announce-ile lokhu ukuthi yinto abazayenza. So kutsho ukuthi abantu beVictoria Falls ngesikhathi zonezi kusukela mhla ka 11 to 30 April babe senelisa ukuthi behambe be register bese Victoria Falls, njalo be register ngoba kuyabe kuyi mobile iyabe ize ebantwini iZAC ukuthi yenelisa ukuthi abantu ababe zajintsha izindawo be register ngokufanayo.
Hello ke ngomnumzana Kelvin Moyo, umgcini isihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi zedolobho leVictoria Falls, eye Victoria Falls Residents Association.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Imikhankaso yokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa iyaqhubeka elizweni, njalo amapholisa athi asebophe abantu abafika 1,000+ elamakhulu amabili 2,175 elizweni jikelele abathengisa kumbe abasebenzisa ukudakayo kumkhankaso osanda kusungulwa. Lokhu kwenzakala uhulumende esithi uqoqa umkhosi omkhulu ozaqutshwa ngeviki ezayo ngekhefu leFebruary Movement eLupane, lapho okuzathi gwaqa abatsha abavela kuzigaba zonke zelizwe. Amalunga ebandla lezanu PF atshele Studio 7 ukuthi leli linyathelo elihle ngoba lizakhuthaza abatsha ukuthi bezithuthukise kwezomnotho. Kodwa umnumzana Dinashe Kambarami ongumgcini isihlalo ogatsha lwabatsha kubandla le Citizens Coalition for Change kwaBulawayo utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kufanele uhulumende akhuphule umnotho welizwe kuqala.
Ayisikho wonke esingakwenza okwama campaign awareness okungaqeda ama drugs. Okuqakathekileyo ngaqeda ama drugs eZimbabwe ukuthi ama youth ebesemsebenzini, ukuthi ama youth eqalise ama business, ukuthi ama youth ebe lento zokwenza. As long as bengelanto zokwenza behlala besezindlini, they will be forced to do something just to entertain themselves besenza izinto at the end of the day kubulala ifuture yethu njengabontanga. Engingakutsho ukuthi uhlelo lwe drug awareness campaign siyaluyamukela kakhulu. Sibona even sinanzelela even amapolisa, they have done very well, bayenze kuhle sibili and ngendlela abasebenza ngayo ukubamba laba abathengisa ama drugs lama radio stations la social media. Lati also as leaders and it's our responsibility ukuthi sibe sikhankasa nxa sihamba sibancedisa ama youth ngoba abanye bakuma situations abangasakwanisi ukuthi bephumekiwe. So siyakubonga lokhu. Kodwa uhulumende okuqakathekileyo ukuthi ama youth athole imisebenzi, ama youth akube le transparency in ama programs even ama youth, even youth funding nje ungazothwa kulama loan ama youth atholakala ngabanye abantu nje abangathi balama connection abalabantu abaziyo babaziyo phezulu. So konke khona kuyano ke affect akube le system e right ezathi ama youth kube lendlela zokuthi they can be absorbed from isikole nxa besuka esikole bengabi lesikhathi sokungabi lento zokwenza. Yikho okusuka kunjani kubayenze ukuthi bengene kuma drugs lamanye ama substance abuse kugcine ukusiba lama problems elizweni njengakathesi.
Ungasipha umbono wakho ngomhlangano uhulumende athi uzawuqhuba eLupane lapho abatsha abazahlangana lomongameli Mnangagwa bekhuthazwa ukuthi bengasebenzisi izidakamizwa. Ubone ngani kuzaphathisa yini ukuqeda lolu hlupho sikhangela le mizamo eyenziwa ngamapholisi?
Njengebandla le-CCC asikuboni ukuthuthukiswa kwezomnotho le-participation yama-youth kakhulu ngoba ama-youth liyananzelela ukuthi yibo abangela msebenzi, ama-youth liyananzelela ukuthi yibo abadubeka kakhulu, ama-youth liyananzelela ukuthi even kwezomabhizinisi kuba nzima ukuthi umyouth waseZimbabwe ebe le-access ukuyathola even nje even amaloni nxa engaba efuna ukwenza i-business. So angiwuzwisisi kakhulu nxase sithi kuyajabulelwa ukuthi abontanga baya participate kakhulu kwezomnotho ngoba yibo abashona behlezi babukele yibo abasetshenziswayo futhi kweze politics nxa izinto zisonakala yibo abatshaya abantu kodwa abalamsebenzi abalampilo iningi labo amboni ukuthi basazozithola izinto ezindlu zokuhlala njengama-youth so angazi ukuthi kuyabe kujabulelwane nxa sithi bayajabula ukuthi i-participation yama-youth mina ngikhangela i-majority yama-youth maybe 80-90% abalamsebenzi even laba hambayo ezikolo balama-certificate bahlezi ezindlini yikho libona nje silama-youth amaningi khathesi even afundayo lama-degree sebesenza i-NACE 8 ungakhangela even inumber eyama-youth ahambe kubo UK last year lakathesi abayenza i-NACE 8 iyakutshengisa ukuthi ama-youth ayadubeka thina njengebandla le-CCC siyabesikhangelela ukuthi ama-youth asezikolo kubo-NUST kubo-POLY lama-universities kubo-UZ nxa besuka ezikolo kube le-system eza-absorb ama-youth whether bazangena kuma-business besiya kuma-training abanye besiya specialize kwamanye ama areas of industry lokho yikho okwakumele sithi singakujabulela kodwa ke manje nxa sikhangele kathesi ama-youth akula nto abayenzayo.
Lo ke ngumnumzana Tinashe Gambarami isiphathamandla sogatsha labatsha kubandla le-CCC koBulawayo obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Uhulumende uhlezi egcizelela ukuthi ulenhlelo ezimqoka ezokuthuthukisa umnotho welizwe njalo ekhuthaza abantu ukuthi labo baphathise ekwakheni ilizwe labo. Umbiko ukuthi abahlali bedolobho lakoBulawayo kuzamele bahlawule izikwelede zikamunicipala ngedola leMelika yesabalala enkundleni zokuxhumana. Umbiko lo uthiye abaningi betatazela ngoba lokhu kuzakwenza izikwelede zabo zikhuphuke. Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sikamunicipala yehlule. Kodwa senelise ukuxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Siyananzelela ukuthi nxa singena ku-social media kukhanya kule news ezibhodayo lapha ezithi umasipala sezabhadalisa izikwelede ngedwala e-America. Kodwa-ke siyananzela ukuthi ngendlela okubhalwe ngayo kulowo muntu ongabe ezibhalela somasipala, umasipala angayithumela ama-meseji esiyebantwini kule ndlela athumela ngayo uyafaka kuletha head yakhe kucake ukuthi umasipala kube le-sickness aka-town clerk uChristopher Dube, but leyo ungayikhangela ngumuntu nje obhalileyo waqalisa ukuthumela. So-ke kusegcekeni ukuthi hhayi umasipala angasenzo njengalezo futhi kule ndlela yokuthi abantu abazise kuhle kodwa ngalesi sikhathi kusegcekeni ukuthi ngumuntu nje obone kufanele ukuthi azibhalele injongo ukuthi bejongene hhayi kakho ongakwazi, but eqinisweni isile sikhathi ibhoda lezi news ku-social media and kusegcekeni ukuthi asiyo into eliqiniso leyo. So ngokunjalo bezike zabuza ezinye izakhamizi nje kwakhanya ukuthi hhayi umuntu obebhalile into ayifunayo. So-ke eqinisweni umasipala owalesi sikhathi akasitsheli nanezakhamizi ukuthi uzabhadala ngedola ye-America. So owakhathe siyazi ukuthi hhayi leyo information ebhodayo i-information njengaseyoqiniswa.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bacabangele ukuthi kuzathathwa lona lelo inyathelo? Yikwesaba nje kuphela kumbe kukhona okutshaya amanzi?
Well, ongabe efaka lezi news ezibhodisa kumuma iqalisa lezo news asilaqinisa ukuthi yena ubejongene, ngoba eqinisweni ungayiboni ibhoda imeseji enjengaleyana ayiqalisanga kumphakathi, umuntu oyide yiqalisile abantu babayifuqa nje abaye beyidlulisa. So-ke ukuthi lowo uma iqalisa and bejongene hhayi akula muntu ongabakwazi kulokho. Kodwa-ke eqinisweni vele abantu balovalo athi kuphela kumasipala lobangathi abantu bazitshela ukuthi ngenxa ukuthi bananzela ukuthi idola leZimbabwe lapha liyaphela manje ngeviki isikhathi esiningi nxa uyigadanza le dola leMelika. Abantu ukuthi sibalovayo lokuthi engxa kuzafika isikhathi sokuthi kuzathiwa hhayi idola eleZimbabwe lingasasebenzi. Bakhona abantu abacabanga khonoko. Njalo abanye abantu futhi abakucabangayo izifiso zabo futhi ukuthi aluba kuya ngabo, aluba idola leZimbabwe, leZimbabwe liyamiswa kusebenzela imina njalo kwenziwa ngo-2009 kusiya ku-2018. So imicabango ngaba mningi eyenzakalayo, iy'njongo zingaba zengezihleneyo. Kodwa amanga aza injongo ngaba izenezo zokuthi abantu bafise ukuthi ngakwenzakala njalo. But eqinisweni uma iqala indaba ngiyo ngakwazi ukuthi kanti bevele ejongene. Kodwa akade singakusho ukuthi hayi abantu engxenye yasicheleseni singabi lovalo kakhulu ngomasipala engakasitheli khonokho.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet leZimlife.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi usezangenela kudaba lwezikolo ezithengisela abantwana impahla zamayunifomu. Leli phephandaba lithi umphathintambo weze-primary le-secondary unkosikazi Evelyn Dlovu uthi ezinye izikolo azisavumeli ukuthi abantwana bayethenga impahla le kwezinye izitolo ezingasoze esikolo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Mnangagwa uthi abasebenzisa ibizo lakhe kumbe elemuli yakhe ukuthola abakufunayo sebezajeziswa. Umnangagwa ubikwa itshele umhlangano we-Politburo ngolwesibili ukuthi lamasela labanye abayenza okunenginengi bazabotshwa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani ma-Studio 7 amahle, ngingumfana kaNcobe wasemadopo eKezi eZimbabwe. Bengicela lisigebhele amadamu, manje izulu liyanetha, amadamu agcwele udaka, amadamu akithi eKezi agcwele udaka, imigwaqo awuhambeki, emgwaqweni ngamagodigodi, amadibha siyazama ukudibhisa inkomo, inkomo azisafanda kudala. Inkomo zakithi ma ziqeda ukudibha zizinukela umquba nje, phakathi kugcwele umquba phakathi kwedibha, kugcwele umquba phakathi. Fakile umuthi awufakanga umuthi, inkomo ziphuma zinuka nje umquba. Even zihamba nje egangeni zisakhombisa njenge inkomo zakudala zizuza zinuka idipha iganga lonke. Manje zizinukela nje umquba nje umquba. Cela silungisele amadipha, silungisele amadamu.
Studio 7, ngithanda ukubonga lo ke abamameli Studio 7. Ndikhuluma lo Dumisani Ndlovu, ngilapha eJohannesburg. Ngokuhlala ngilapha eJohannesburg but ngiphuma khona le ndaba zinduna. Mina ngilesikhalo isikhalo mpela. Yazi abantu besindebeleni laba bathi bona bamele abantu besindebeleni abasephalamende, abasephalamende umsebenzi wabo ngowani kahle kahle? Ngoba umnotho uma ngithi ngiyabheka isikisa lapha eZimbabwe ema-insidini lemandebeleni, umnotho especially kulezi zinto ezikhutshwa phansi, igolide liningi kakhulu, liningi kakhulu. Kumele dingale yasivusa lalesi sigaba, but ngendlela okufe ngayo uma uduza ngapha egoli, hhayi umgwaqo ufile, bathatha imali yangapha emandebeleni bayavusa khona le Harare. Hhayi thina isizo sakithi hayi basiqedile. Kuvuswa khonale eMpumalanga, khonale eMpumalanga. Hhayi kunzima. Asazi ukuthi ngubani ozosimela khona iParliamente one day naye abheke isizwe sakubo laphuma khona. Kumbe lo muntu yena osimelayo khona eParliamente impela omele omele abantu besindebeleni, mayeza ezobona izihlobo zakhe ngapha akaphathwa ngamahloni na? Mayefika yena ethole ukuthi hayi isimo sinje esitaradeni njengalokho esiyikhona, hayi kunzima sihlobo.
Salibonani basakazi, linjani Studio 7? libingelela siyacela bakithi maZimbabwe siyacela Zimbabwe mahlabe zulu siya ekhethweni ngendawo ngendawo ku ground lapha elikhona nonke khona to khona of Zimbabwe ngiyamcela kakhulu ukuthi ningabuye lemuva nayibona izano PF vele izano PF liyayazi izenzo zayo ayisoze ivike ivumele amaphathi aphikisayo akampeni leyo into vele siyaziyo nababona bevimba uTsvangirai bembamba engafikeleli kumarali yakhe so thina abantu into esifanele sikuqaphele khona lokho sikuvulela amehlo sibili sikukhangela ukuthi vele kayisoze yavuma ukuthi khona la amaphathi aphikisayo la akampeni njengelesi sisilona iyesaba kakhulu sibili ukuthi vele kangeke ilibone elidlalayo ngeke ilibone elidlalayo ngakho ke thina singabantu asenzeni shua ukuthi khona la izano PF akasiyivoteli noma abantu bengatshaywa kanjani ukutshaywa kakutsho lutho noma bengasibulala kanjani akufe mina abanye besale bephila kahle empilweni akufe mina abanye besale bephila kahle empilweni ngiyabona omo blessing bafile khona manje singabuyeli nemuva sithi thina sivotela izano PF ngiyamcela mahlabe zulu ngiyamcela maZimbabwe amahle sonke sikhuthazana nini impela ukuthi khona nasihambeni siyevota sisukumeni ngobuningi bethu izano PF ngitshela awe wena muntu osupporta izano PF uhluphekisa abantu ma uqinisa ikhanda uvotela izano PF ngoba ma ukuvotela kwakho izano PF yikuvotela ukuhlupheka ukuthi abantu behlupheka ilizwe kalila mali ilizwe funeka libe lo government ozalifaka libe le mali so ngiyamcela ukuthi bakithi asizameni ngamandla wonke ukuthi khona la khona to khona ground vele singabuyele ungasikufa ikuphi asikupheneni izano PF izano PF iyadliwa kuphela iyaphuma kuphela embusweni bazabaleka omnanga kwabathanda abathandi wayebalekile wabaleka waze South Africa usazobaleka asibakhipheni
Studio 7 linjani basakazi bethu hayi ndithanda nje ukulibonga nje ngomsebenzi lo omuhle kangaka eniwenzayo okusinika izindaba zeZimbabwe ezingathathi hlangothi hayi siyabonga bantu bakithi namhlanje uthanda ukuphawula indaba lekababa lo emasweni mnangagwa ubaba lo uthinana uya elupani the uyeyithi elupani uyavula khona ngali iya celebrate birthday kamgabi hayi sina nje abantu bemathebule birthday kamgaba si celebrate baba kube nje vele kuya ngathi kube vele akawubuya laselupani leyo ngoba vele hayi into wasiphatha ngayo wasiphatha ngesandla esilukhulu baba wasiphatha kubi kakhulu mpela akuthi si celebrate birthday kamgabi birthday kamgabi kayi celebrate khona le emotionalini ye obantu abaphatha kahle kakhulu abantu emashonweni hayi khona abantu bemasibeleni na sizaselebrate ibirthday yabantu bakithi abazasiphatha kahle umqondisi moyo ye sizaselebrate ibirthday yasesithethe ebiyelethi lizimthwakaza hayi manje ukuthi selebrate ibirthday kamgabi hayi kanti umgabi kwini vele ukwenzela abantu betipani kwini ukwenzela abantu bemasibeleni ungangitshela ku-1 kuyini lutho
linjani lonke basakazi be-studio 7 labalaleli ndingele lo mthwakazi wonke jikelele kulalo baba othi into ebenzakala 2018 kade kuyisketch msupporta kakhulu umfowethu lothi into eyenzakale 2018 kade kuyisketch sikhuluma ngamandebele ayi 40,000 abulawa ngamashiyona engalacala ngegugurawundi umhlaba zange wangukuna umhlaba zange wakhala umhlaba zange wakhuluma luthi umhlaba sesikhuluma ngamashiyona ayi 6 lawa abulawa ngo-2018 abantu bayakhomplena so ngimsupporta kakhulu umfowethu uma esithi yisketch ngoba thina sahlelwa ngabantu abaningi emathebhelelendi bebulawa ngamashiyona bengalacala ngiyabonga basakazi okhuluma ngobheka impilo nyathi okuhlala ngase-South Africa
linjani basakazi labalaleli bezimbabwe bonke abahle ngicela basakazi bandla lincede libale odu kumbe lidlulisele phambili kuyaphuthuma ngicela usizo lapho bakithi ngizathi khakha ngamafitshane ngidinga abantu abavela ekanyambizi ngidinga ubaba wami wathuthela khonale kudala ngeminyaka yabo maybe early 80s so indawo le kayinyazisi kahle ngidinga abantu abayazi leyo ndawo yena wayethutha evela echolocho igama lakhe kungu-Rapson Sfana angikwazi ukuthi bambiza sabani kodwa wayehlobane labantu bakomathwasa kulobaba okuthiwa ngumathwasa echolocho kosiphepha owayenyanga umathwasa lowu wayelabafazi abaningi kodwa siwatshona yena umathwasa so baba lo mathwasa wabehlobeni kwakungubhuti lobunawakhe ngani kanjalo uma ngisizwa ngomama
So ngiyacela kakhulu makulabantu abavela eKanyambizi noma ungabazi lawo bantu ngoba ngizadinga ukubuzisa ngikuphe amabizo ngobuningi bawo ukuthi ukwanise ukundingisa labo bantu ukuthi ubaba ngabe lokho seKanyambizi kumbe sewathi kanjalo, but bengicela kakhulu makulomuntu ongalalela le audio ovela khona eKanyambizi ukuthi angisize noma abe etshole ukusiphepha abazi abantu abantwana bakamathwasa. Igama mina nguJekonia Mkuni kodwa isibongisa kusibanda ngenxa ngisebenzisa kubaba omkhulu komalume esakomgugu, but ubaba ngokungakusibanda yena. Ngicela usizo khonapho basakazi lidlulisele i-audio ngoba laba bantu ngiyabadinga kakhulu mpela, sengizamile ngazo zonke indlela. Manje kukhanya abantu abavele eKanyambizi kabatholakali, ngithe ngifake khona lapho ukuthi maybe ngathola usizo. Ngiyabonga khonapho abazasiza bakithi.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika owake waba ngusiba lukhulu wesigaba se-South Carolina unkosikazi Nikki Haley ube ngowesibili ukuveza ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli wele Melika. UHaley wake wancintisa ukuba ngumongameli kodwa wagcina esuswa kuma primaries ebandla lama Republicans ngumnumzana Donald Trump. UTrump wamkhetha ukuba ngummeli wele Melika kumanyano we-United Nations. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tamura Igwekwerere, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye ungena kukaNikki Haley enkundleni yozokuba uprezidenti welizwe le-America iletha amagama amatsha amaningi enkundleni leyo. Kusaseduze kakhulu ukuthi sithi ngubani ongaba ozaba nguprezidenti, ngokuba kusamele ngathesi bonke labo abanamagama abawafaka phambili bayavumelana lebandla labo lama-Republicans ukuthi ngubani ozakhethwa ukuthi abe nguye ozamelela ibandla lama-Republican. Yikho-ke hhayi kusaseduze kakhulu ngoba asikafiki leso sikhathi, njalo abakabi baningi abasebefake amagama abo phambili. Asebefake amagama abo nguye yena uNikki Haley lo uDonald Trump owayengumongameli. Yibo ababenje asebele amagama asekhona asebesaziwa ukuthi khona hhayi laba yibo abafuna ukuthi babe khona badinge ukuba bakhethwe ukuba ngabameli be-Republican Party ku-presidential race.
Ngokubona kwakho, kukhona yini omunye ongaphumelela ukwedlula uNikki Haley kumbe nguye osubona ngani nguye ongagcina sengumongameli?
Kulamanye amabizo angangangeniswa enkundleni, kulo Ron DeSantis u-governor we-Florida ngelinye igama lelo elilokhu likhulunywa ngalo, kodwa yena akakatsho ukuthi khona ukhona yini kumbe kakho. Yikho-ke sithi kusaseduze kakhulu ukuthi sithi khona uNikki Haley engagcina enguye. Njalo enye into ekhona ukuthi yena uDonald Trump ulabo abasekeli abaningi kakhulu, njalo-ke laba abamsekelayo uDonald Trump hhayi yibo abantu esingathi khona yibo abakhulu ku-Republican Party. Yikho-ke asingeke kusaseduze kakhulu ukuthi sitho ukuthi khona kungaphuma kanjani, ngoba yena uNikki Haley ye uletha okutsha okuningi kulokuzena enkundleni. Ungowesifazane ngenye into vele leyo esikhangelelayo ukuthi ye iyabiza abantu, njalo ungomunye yena mhlobo wakhe ngowalaba ababevele belapha. Yikho-ke uletha elinye icele ebelingekho kulokuzena kubantu labo abakade bemela uba ngupresident. Yikho-ke hhayi sinesiyakhangelela ukuthi khona ye engabathola uzabathola abantu abazamsekela, kodwa kuseseduze kakhulu ukuthi sikhulume ukuthi ngobani sibili abazakuya phambili.
Lo-ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Florida. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Izakhamizi zedolobho le-Victoria Falls zikhala ngokuthi akulandawo zokubhalisela ukuvota kuleli dolobho. umkhankaso wokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa uyaqhubeka elizweni njalo amapolisa athi asebophe abantu abafika 2,000 phose lamakhulu amabili 2,175. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30.